injonga president esamthamisana ukuthi yena ahambe lembi yakhe bantwini siya kuthi hayi mina sengenze izinkulumo labantu abanye abathize abathize sikhangela kudalo kube le mpumelelo enje ngibona ngani sisiya phambili kulo dube lokuthi njengoba umnumzana umnangagwa esala ukukhulumisana lathi kunjenge ngathesithi okusegcinene ukuthi ngasavumile ukuthatha amafoni kapresident Mbeki ayeke wamthembisa ukuthi uzaphenduka kuye azomtshela kumbe izami ngafuna ukuthi kukhulunyiswane ukuthi kulungisilizwe nxa esala ukuthi kukhulunyiswane kulezindaba zelizwe. So kwenziwa kanjani ukuthi izindaba zelizwe ziqhubekele phambili zilungiswa ngumphakathi weZimbabwe? U-president Chamisa bekhulumisana namalunga singathi kumbe labakhokheli be-MDC ngokuthi kanti singenza njani njenge-MDC, singenza njani njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi siqoqane sonke silungisise udaba oluhluphayo olombuso wolizwe, udaba lomkhonomi ukuthi ube umkhonomi ongalethi indlala nokufa ebantwini. Ngenziwa njani ukuthi silethe imisebenzi ngoba siyazi ukuthi lezwe leZimbabwe liyakwanisa ukukwenza? Abantu abakhuluma nopresident bathi hayi lo nyaka ku-2020 awufanelanga simphuthe kumbe simqede singalungisanga udaba indaba zelezi ebezilethwe ngupresident. Bathi bona lo ngumnyaka wokuthi abantu batshengisa amandla abo nokuthi abantu bathole uhulumende ophuma ebantwini njalo engowabantu.
Ungasichasisela ukucace ngempela ukuthi lawo manyathelo iwaphi?
U-president uyavuma ukuthi maningi la manyathelo angathathwa achiyeneyo avunyelwayo isisekelo sombuso welizwe. Kufanele athathwe sokuqedisiso isikhatshana sokuthi kukhulunyiswane lozulu weZimbabwe ukuthi abe khona naye ebambane lo mthimba webandla le-MDC ozabe usithi kufanele siqhubekele phambili silungise ilizwe lokuthenga lokho libuyele emuva.
Ngaphandle kokutshengisela, yiwaphi amanye amanyathelo akhona?
Isikhathi sokutshengisela sesendlule phela ngoba abantu batshengisela kuhulumende olakho ukubalalela ifole ohlonipha abantu. Abantu beZimbabwe bangathatha amanyathelo afana lokuthi bathumele ilizwi eliqinileyo kuhulumende owatshontsha umbuso besithi bona hatshi bo lokhu kubi kakwenza izinto ezinhle abantu abangabulawa njalo umbuso wabantu kawubuyiselwe ebantwini.
Nakodwa ungayitshaya ikhaleni mnumzana Sibanda ukuthi kahle kahle kuyini abantu abaqoqa ukukwenza?
Okuqoqwa ngabantu phela ukuthi mhlawumbe ukukhulisana nohulumende ngaluphi uhlobo aluziwayo ukwenzela ukuthi singalokhu siqhubekela phambili siwela phansi nge-people's power.
Singabe lapha sikhuluma ngomvukela yini?
Hayi bo, u-president Nelson Chamisa phela yena liyamazi ukuthi ngumuntu womthetho, umvukela akavunyelwanga isekelo sombuso welizwe. Bakho bakwenza futhi lokho abantu kwenziwa libutho ngesikhathi bezama ukukhipha umnumzana u-Robert Mugabe. Ngibone ngani yiso lesi sifangeso sifike sokuthi sokufanele kube khona phela ukumisana ukukhangelana mafupha. Sebedlale ngathi sokwanele, ngeke sibe saqhubekela phambili sithwaliswa amagaba abuzayo ngabantu abakhanya bengenathando njalo bengenakwazi ukuthi lizwe lidinga ukuthula nokuthi indlala kayisiyo nto efanele ijwayele.